So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandleli lodwa. Abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lo mhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badutywa ngomlanga kunye batshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChidungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChidungwiza, kodwa amapholisa athi amasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi indlela bani abayingayilandelanga. Umqoqi wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okomnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala kuhlanganwe kuxoxwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kati eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuyakuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu senkantolo kusasiphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo abantu abahamba empini abalelwa ilizwe leli okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphi uhlangothi sikhangele kathesi nxa sesihlangana lale indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekajob scala solidarity inabe zonke indawo ifike kathesi nxa bekhangela ukuthi kuseharare nxa bekhangela ukuthi kukobulawayo bathole ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo ezimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanwele ukuthi baku-opposition benakanwele ukuthi balwisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu ezimbabwe kayisibo bebandlela ilodwa abantu ezimbabwe kayisibo be-political party eyodwa abantu ezimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama-provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje-ke ngalesi sikhathi kathesi sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engaphi
lo-ke ngumnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally emakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapholisa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kule mbiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapholisa awasoze enelise ukulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcinisihlalo begcele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ICCC is fighting for democracy and now we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakhiwa the 76 Pact. Now we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizathu kwenyipho political party engekho ku ideology yethu. Sabe sesithi no mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflict our activities, our ICCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana besifuna ukuthi sikwenze ngenkani besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena e-stadium. Bangayenzi into ezingayisizo singena e-stadium. Bayakwazi ukuthi umkhombandlela rakhe nguwo okhona to map iway forward yokukhululizwe bezimbabwe engena international lobbying but eyokuthi i-international society ibona ukuthi abantu bemakebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile eyivimbe kanjalo ukuthi we have gone through the legal processes sithethinake sibhalelini i-cancellation lokuzini yiyo esidonselele isikhathi sonke ngoba kade bengafuni ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela besesabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuchinyelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba Mfula lo-convena wethu ubaba uThompson Love bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take ama legal proceedings against the unconstitutionality of the ban of the rally, but we are still pursuing the issue from 21 December. Ukuthi ibe impumela, impumelelo, isiyoyenza imkombandla rally, sesisebenzisa ini, the legal process. But that is not going to end well. The last rally, ukutshela amapolisa le, bangaqhubekela phambili bebehave in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Tina, you option yet silayo katesi, we only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Tina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabonanga ni siyabesaba ukubalanda besisenzela idemocracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu abakithi abasetshele for i-MRP 9 labantu abababalileyo abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bebayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badunywa ngumnanga kungibatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Thina mapolisa lihola imali yama-taxpayers yama-ratepayers rifuzanga lilalele inye indoda evuka ijonge igolide ihambe siyayenza ama-deals awo umgaba uthiye abantu abagibe nama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali, ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo, imali engeyabo kahle kahle, and okunye okwenza abantu bengahambi, izinto sezidura, so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya. And okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo, ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe ngithi imarch eBulawayo mhla ka 22, so zothola ukuthi abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngaphi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Umsebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalela ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi, ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela-ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edluleyo, ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi baqala ukuthi abala mali. Izobihluke kakhulu izisusizi endele endlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive. I-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona, sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe le mpumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bheka le manje lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold. That's why beletha abantwana ngapha e-Gold.
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Okwa manje sengithethela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Siyabona bakhuluma lapha kuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhla ka-22 December. Mina njengeku-ground survivor angithakazeleli leli langa. Ngisithethi limbisela ama-nightmares, limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu abethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizitshiswa, abantu bakithi bexutshwa. Bebaleka besiye eGoli ukuze bonabo abavele eMpumalanga bebuye bezothatha indawo zabo ngapha kule Mandebeleni. Kungaveleka imililanga elibi kakhulu ukuthi ngivela solanga engikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu ngithelela ulaka, kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7, Studio 7 injani? Ngithanda ukuqhuma ubaba lo-Anglican Isibande. Hhayi, ubaba uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa iyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube uyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Iyakwazi ukukhulumela into emdlisayo, into adla kuyo, awuyakwazi ukuyikhulumela, awuyakhanya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane. UMthuli Ncube nxa ibonti i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wankhona. I-ZANU PF ukuthi asithele ngabo esapha, asithele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti i-ZANU PF yathi izokhona ukulungisa i-economy phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa i-economy, kayekele, yikukwehluleka kwankhona phela, yikukwehluleka kwankhona. Kumelanga isinikeze ama-excuse, kumele iphume sibone abanye abazolungisa ilizwe. Yena kumele iphume iZANU PF. Babusibanda, angazi ukuthi ngumfundisi onjani osapota iZANU PF, because iZANU PF isapota ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi ngumfundisi onjani baba. Eyi, izibuhlungu kanjani.
Studio 7 linjani? Okhulumayo ngutshuti kaMthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingezo leyo ingani isisihluphi kakhulu emoyeni. Ngifisa ukuba aluba upresident we-CCC i-executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi uSengizwe engabi khona, ahle abone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party leyi. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye, engasihlukumezi kangase sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani, ubani lesikhundla lesi, okhulumayo ngubani, olamandla lawa ngubani, okwenza lokhu ngubani. Ngoba nxa kunje singazani ukuthi sisemahlangeni, into kwizingane sidlala ibhola elingelamoya. Hhayi, bakithi asizamini ukuthi sinakakeli senzini into ezasiphumelelisa kusasa yethu yabantuabethu nabazukulu bethu. Yabona
Studio 7, ndivuka njani basakazi labalaleli. Hhayi, siyavuka. Hhayi, sibonge izindaba ebona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Chabang, uChamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje i-nonsense, into engekhoyo ke leyana. Singabantu bezimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenze iyodwa nje, sokumele sike sibheke, sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokhu lizibhizi lizibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona votela, kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Mabe ukuthi i-MRP aliyithandi ngoba dithi lina ayilifuni, yalibandlulula. Votelani izaphu, votelani izaphu, sikhipheni iZANU PF ngezaphu, sikhipheni iZANU PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, sanibonani. Okungenela ngikalamhlanhla Lucky weSiganda endaweni yakho Mgogoni Mbizwahle. Into engithanda ukuyazi ukuthi kanti uChamisa yena wahlutshwa nguChabango, ukuthi akhiphe uChabango. Kusho ukuthi uChamisa naye kule sitsotsi thizeni esenzayo, so angazama ukuvelela abantu egcekeni.
Amatshono Studio 7, ya like libe liyakubona ke Studio 7 lalaba kade lokho esitukuChabango uright. Nangu uChabango ephelandaba Chabalala iZANU isifake nale uChuma nalo obesebenza lo Sengizwe udiliza i-CCC ukuthi yena angene. iZANU isifake intabe yi-candidate uChuma kuma-by-elections. Sokumgcekeke ukuthi uChuma obesebenza lo Chabango into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba Chabalala ukuthi let's make sure ukuthi uChuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterlos i-candidate, ukuthi ngabe i-candidate sivoteleni lo ngoba wokachaba ngumthengisi lo uchuma vele ngangeni ngoba lapha singake sifaka izano ngeback door uchaba ngikwade kufunda kodwa asikhawulisteni singaspoil amapapers but let's make sure ukuthi lo uchuma lo okhotha izano day and night vele nganyatheli ube vele dinga khona ukuthi basebenze lo chaba ukuthi sokuyaxotshwa lo kachamisa kungene uchuma let's make sure ukuthi vele ngangena uchuma ngoba uchuma izani liyane inyanisa enyanisa nyanyinyanyinyanyi
kusabengele emsakazweni kuyadanisa kakhulu ukuzwa igqoda likasengezo chabango elingunqobane esithole eyikhulumela indaba kasengezo chabango engani yinto ezwayo endlebeni zethu singamazimbabweni ekhohla kwazi ukuthi ubuhlungu abasizwisa bona faa lo muntu okuncweba isilonda izanu PF kade ihlukumeza amazimbabweni and amazimbabweni akayifuni lawo akwazi ngaswa bethatha ifesi kachamisa ngenkani besayikhipha enkantolo ujaji esithi sisebenzisani linasengezo chabango i-3C ngeyenu kodwa bekwazi ukuthi upresident we-3C akayivumi leyo nto le fesi yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezanu vele ibusa amazimbabweni ngenkani amazimbabweni izanu ayizonde njengosengezo chabango laye lunqobane bahambe kuze ukhaliphane phugeni ukuthi ma abantu bemhlebele emadlebeni bathi ngendaba yakhe yikho engasayikhulumeli ukhaliphane phugeni sikhulunyelwa nguye indaba yakhe lo sengezo chabango bathemba izinkantolo zezanu ngobathunywe izanu kodwa amazimbabweni wona akwazi lapho ami khona abayifuni ngitsho lakancane lento kasengezo chabango yokurikhola abantu esabafakayo thina bekurikholwa ikhoti ngoba ikhoti izanu esasibadlile izekhehlulekile ukusiriga namhla basiphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze ephalamende abaqhubeke sobona khona siyabona
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi abakhuluma indaba eziqondileyo mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uchabango le-CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekachabango kumbe ngekachamisa inkinga yakhona lokuthi khona uchamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer yena inkinga yakhe uchamisa ubambe wonke ama-position that's why kusenzakala into enjalo manje nangoke uchabango sesithi akumelanga abantu basebenzise i-CCC akusele omunye umuntu azayisebenzisa ngaphandle kwakhe njalo ubuso bukachamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukachamisa uyalisa ngisho lo mnikazi webuso hayi thina i-politics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli umthimbani lo mfo kasiwela ngilapha eliphansi ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singachana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni ilizwe lilungiswa ngabantu babo sakusho kudala abaphakama abantu eBotswana eGoli South Africa bulawayo Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakibo ngoba lento le seliyekela umnankage waze wamila impande angithi manje mase limekele buso kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo akulanto badala bami ezolunga abantu abaphakama bengene ngamakhanda uchamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ekhothi akayi ngenxa yokuthi uyazi ukuthi bona lezanu PF bakhuluma njani banobudlelwano so bantu bakithi asiphakameni ezimi lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zaso sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akusela lutho ngiyabonga ikhambele odini
ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has pretty seismic in Sindavaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sitsho njalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and laye khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend the constitution uzakhupha lokhu ulokho enika i-evidence but i-supreme court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ukubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided with Tina Asimfun. So it will be interesting as Supreme Court, over the Supreme Court will recognize those state rights with Colorado it. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back with our states must determine their own course. And our states are manning actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing. Just like Colorado, nge 9 electoral votes there is a lot for someone to lose. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapa in America, just because Yawamfuni minanzam support. Abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him.
Lo-ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lumhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. kodwa ke bona abe bandla lesi batshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapolisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo-half past seven.